kuma wa veterans akulahlupho lukhona ukukhluphayo ukuthi notimba lapha lo laba bazithe ngama elders labo ngakulama elders iwo veterans kahila structure se church ukuthi kulama elders so ke ishe khona lapha na ngekutargeta izaphu ukutargetwa I former ziprakaders ukuthi bangabi lama top post in the country so kona khona kuyenza ukuthi khona abantu besicabangise khona lokhana kwakusenzakala ngama 1980s ibumbulu kuphela lobalo benziwa nguchino timba lapha labanye bakhe bonke bona laba othomunye ku central committee amabizo abo angwaqedisisi wathi madamanda wena lawa whatever abantu laba bagangile asojabulani kuphela uSimon Khaya nalwana bakwazi ukuthi khona kumele abe nguvice president so sithe na ukufunction kamjuru umjuru lwana kasozaphu lwana kasozipra is a zandla unlike abanye abantu abasuka kuzaphu basuka kwamzurewa so siyagijima besiya khona ngalisoya kuthi khona umjuru wrong iwo veteran kayihambi iqakezela abantu ama-politicians lokuthi ujabulani wayekele ukuhamba emhlanganweni kagrace udr grace lo it's a null and void akutsho lutho lokhuyana kasoze xotshelwe khona lokho angaxotshelwa khona lokhu ujabulani ukuthi wenzeni bawinile khona lapho nothina otimba i-effort kajabulani ilizwe leli liphakathi kokuthula kathesi i-effort kajabulani
siyayezwa abanye besithi abaku-guardian council of elders yona leyi ngabavela e-midlands lasemathembeleland
akula nto enjalo akula njolo yethu ovela e-midlands akulo vela emathembeleland lwana umpopayi wabo lo kuthiwa ngujorge umlala lwana lesana ngusikhothamathe sabo obaleke empini ezambia wahlala lama civilians ezambia we cannot talk ngomuntu ohamba enyenyela abantu ukuthola ezifesane nenyenya ikubona izali ingawini khona lapho eblawayo ethengisa istrategy sonke sezana ngoba yena umlala ukhampenela lo kuthiwa ngumpoko uphelekezela umpoloko lo ha baqala umlilo abangasoze bewubhule ilizwe leli lithule ababona kwenzakala e-Central Africa, e-DRC. Ababona kwenzakala e-Nigeria. Ababona kwenzakala e-Tunisia, e-Libya. Abakuboni. Kuyena kungamisa khona kanti ukuthi kwenzakala khona behambe bexabana labantu kangaka. Yena lo kuthiwa nguNyari wathi wayevele exabana labantu bangapha, waxabana lo Wunzu, waxabana kathesi lobo Andrew Ndlovu, waxabana kathesi le, kathesi exabana lo Jabulani.